sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 zibandlela 2019 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abanengi bavalelisa umoyi Oliver Mtukudzi eHarare. Loba nje umnumzana Nelson Chamisa iyalelwe ukuthi angene eNational Sports Stadium. Abantu bathi kumele amasosha lamapolisa bayekele ukutsha uZulu ukwenzela ukuthi kube lenkulumo zokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Nxa befuna ukuthi kube le-dialogue, kumele bathengisele ngezenzo ngendlela abalungisa ngayo izinto ukuthi ngabantu abafuna ukukhulumisana labantu babo kungabekhona ukwesaba nokwethuselana.
Sisebelamba okumalisayo abantu esabelweni seMatherene South.
Intengo yezimoto iphele kakhulu. Asisakwazi kathi sithini ngoba vele akusahambeki. Khonapho ukuthi uthi ukudla kwakhona uzakuthenga ngani le mali yakhona ayikho.
Lingakuthwa luhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulomsakazo. Abantu bathi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akhuze ibutho lamapolisa abaqhubekela phambili bekhahlameza uZulu kulandela ukutshengisela kwabo emigoqweni bekhonona ngesimo esibi somnodoko leZimbabwe. Bathi akusoze kube lokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe awokholo lwesiKristu uhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa nxa abantu belokhu betshaywa ngamasotsha lamapolisa. Sokulamaviki amabili uZulu atshengisela emgwaqweni ekhala ngokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lempahla etshiyeneyo. Ibutho labulala abantu abambalwa, abanye balimala okumangalisayo, kwabotshwa njalo abedlula amakhulu angamachumi ayisithupha 600. Umfundisi Ray Motsi uthi konke lokhu lokwenziwa libutho kunamanje akusoze kwenze kube lokukhulumisana okujulileyo phakathi kukahulumende, amabandla aphikisayo, labanye abafunakalayo kunkulumo zokwakha ilizwe leZimbabwe.
Nxa befuna ukuthi kube le-dialogue, kumele bathengisele ngezenzo ngendlela abalungisa ngayo izinto ukuthi ngabantu abafuna ukukhulumisana labantu babo kungabekhona ukwesaba nokwethuselana.
Singathi kodwa kuzaba lenkulumo lezinjani abantu belokhu betshaywa ngamapolisa langamasoja, ungathini ngakhonoko?
Yikho engikutshoyo mina khonoko ukuthi nxa kukhulunywa akukhulunywa vele abanye basejele. Kumele kube labantu abazizwa bekhululekile ukuthi bangamaZimbabweans ukuthi bakhulume bekhululekile becelisile njalo.
Kodwa ubona ngizani kuyenziwa nini konke khonoku njengoba singaboni lutho ekwamanje ukuthi kungenza?
Akula into ethembisayo ngoba nxa kuthiwa khona kuyakhulunyiswana kube le dialogue yena le abayishoyo, kumele kube lo driver umshayeli esimaziyo esimbonayo okhanyayo ukwenzela ukuthi khona nxa abantu belamacebo baya kuye yena lowana umuntu ukuthi lembono onje kungayenzakala yini ukuthi lawo umbono uyephakathi kwengxoxo yangukhona. Yikho ukwakathesi akukachasi Dube ukuthi kuza kuya ngaphi. Sisamelela ukuthi sizwe ukuthi kulamalungiselelo bani okuthi kuphumelele.
Singathi-ke abezenkonzo-ke bangeke bakuqalisa konke lokho.
Into engiyibonayo Dube esegqokeni, abenkonzo bayakwanisa kodwa kasuwe wonke umuntu osemkonzweni oyenelisa ukwenza lokhu. Kufuna vele abantu abalama-skills angikhona nolwazi ukuthi kusetshenzwa njani ngoba ungathi vele abantu besenkonzo aso bonke vele abayenelisayo ukwenza lokhu. Kufuna abantu abale-experience angikhona lesi sindo esokuthi wonke umuntu oseZimbabwe angaya kubo ukuthi bakhulumisane bahlale phansi kukhulume.
siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Believe Gawule okudale le Central Committee kubandla le ZANU PF.
Xa kusenza i-national dialogue omele esungule uhlelo lolo ngama stakeholders, kodwa umongameli ubelekele isandla esikhulu ekutheni kuhlanganiswe la ma stakeholders ebe nguye esilo njengoba sitsho thina hayi sikhulumisaneni, nguye omele kuqale khonoko, kodwa kuqalwa kusenziwa yoma stakeholders, sikhangela abakhokheli bema-church, abakhokheli bezomdabu, abakhokheli bezomabandla, bezombanga mbusazwe, bonke abantu bahlangane, bahlanganisa amakhanda, yiko kungaqala khona khonapho.
Ye, kodwa siyabona ukuthi lokhu umongameli wakhulumayo akukabi lokukhona okubambekayo okusithengisela ukuthi kuyayenzakala khonokho pho abantu bakhangele ngapha manje.
I-commission ye-reconciliation liyana imele la ibe lomsebenzi omkhulu kakhulu, yiyo emele kakhulu iqalise ukusungula uhlelo lwakhona incedisane layo umongameli. Umongameli sekhulumile, kodwa kwesinye isikhathi phela kuyakufuna ukuthi khonapha encediswe ikakhulu i-commission i-reconciliation commission liyana yiyo engathi e-national healing, yiyo njalo elomlando kakhulu ku-area yenaleyo ukuthi ingahlanganisa abantu, ngoba umlando umsebenzi wayo kakhulu khonoko ukuthi ithobe ilungisise ikakhulu ihlanganisa bona ama-stakeholders analawa ukuthi bahlangane.
Ye, manje sibona ngazani-ke ukuqhubekela phambili kusoze kube la khonokho kuthiwa uhulumende womanyano la mabandla njengo-MDC le-ZANU PF nxa ungakhulunyiswana kuhle.
Ngiyibona ngani kuzazalwa sibili into ephumelelayo kungakhulunyiswana, ngoba ngilalele ngilalele uMalema ekhuluma esithi mina ngamkhulumisana nayochamisa ngamtshela ngathi wena njengoba usithi wena warivore hayi beke eceleni lokho khangela abantu isizwe siqakathekile ukwedlula yonke into.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-ZANU PF ukudale le-Central Committee, sixoxe laye eseGweru eNkabazwe. Abantu abaningi bathe gwaqa namhla enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare, lapho bavalise khona uMoyo Oliver Mtukudzi, umhlabeleli obelodumo. Umongameli webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Nelson Chamisa lo mhlabeleli olodumo uWinkie D bavalelwe phandle kwe-National Sports Stadium ngabezomvikela. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Akwaziwa ukuthi kungani abebutho bevimbelela abo babili ukuthi bangangeni. Bekungasibantu bekuyibunyonyo, njalo wonke umuntu ukhulume kuhle ngumuyi uFelix Masika, ngumngane kamuyi Oliver Mtukudzi.
Oliver ngimaze sikhula sonke, ngihlale Highfield, mina ngihlala eBhayi, ngasengisuka ngayasebenzela koBulawayo. Ngimaze engakabi ngumuntu wamakhatane, kodwa uteze kuqalisa ukuthaya amakhatane besenge ngumuntu okoBulawayo. So ngimahlengele kakhulu njengani, ngoba angazi lizwile imbali yakho ukuthi wayengumngane omkanani nabantu abani bebemahle ekuteti nesingathisesilobolisa abantu wami besibizana ngibuye ngizonobolinowakhe laye ngamfisikisa nokusukwana yibo umngane bei.
Uvusa Moyo obengumanjinela kumduzi nxa bepheka imculo e-studio.
Oliver Mtukudzi singasebenza laye sithi isikhathi esithi I think kuyafika maybe 18 years sisebenza sona. Hayi, umdlalo wami ngumuntu omuhle, sasingela ama-problems okubhadalana okuthini njanjani, akusebenzi sasebenza kuhle sibili. And mina ngithatha as an owner ukuthi ngasebenza lo mdlalo.
Umzana Ntando Dube uthi usamanyanga ebebambisana labantu bonke.
Sizubuhlungu ulahlekelwa ngeqawe lethu. We hope there will be someone ozaba njengo-2-4 obambanisa ilizwe. Kungena ukuthi ishona iNdebele kade ebambanisa umuntu ona. But next year ngisacela ukuthi ma-national event bahlanganise ngesilungu, ngoba they were accommodating everyone in Africa. This was an international person. So siyacela next time babambanise ilizwe lonke, bahlanganise babe le-translator if need be.
Unkosazana Sehlapi Mthombeni ungumculi laye uyakhala.
Silahlekelwe silapha, sikhangelele uDr. Oliver Mtukudzi. Sikhona lapha e-National Sports Stadium. Silahlekelwe kakhulu, siyakhala sonke thina ama-artists. Besithi sicela ukuthi uNkulunkulu ahambe laye kuhle lapha yakhona, lathi sihambe kuhle njengobana ade kwenza imisebenzi yakhe yonke ade yenza lathi silandele yona imisebenzi yakhe yonke ade yenza kumusic industry ebengala ndaba lo muntu ebengala ebethanda wonke umuntu ebethanda wonke ama-artist soke lathi kumele silandele yona le imisebenzi yakhe ade yenza.
Ushon Gwenje ube ngumlandeli omkhulu kaMtukudzi.
Ngisebuhlungu kakhulu ngokufa kwaka Oliver Samanyanga Mtukudzi. So painful. He was our legend. And we will miss him forever. Yeah, we always see great Pagari Pai. Chiang Gomazake, Pagari Pai, Ngale Notoni. And sometimes they are rare. Simulandela.
Umtukudzi ubhubhe lwesithathu oludlulileyo njalo urhulumente wamenza iqhawe lelizwe. Isidumbu sakhe sisuswe enational sports stadium sasiwa e-1 commando barracks eHarare lapho sithole khona ihelicopter yamasosha sisiwa emzini wakhe eMadziba eBindura lapho azancwatshwa khona kusasa emini. Ngimele studio 7 seHarare igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba kuvembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba.
Abantu abahlala esabelweni seMatebeleland South sebebhekane lendlala kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota osokudale ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umango eselala eziko emzini eminingi ngoba izakhamizi zingelayo imali yokuthenga impahla ezitolo ebalisa impuphu. Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngokukonga kwentengo yempahla ezitolo. Zethu uhulumende kumele angenele ukuze ziphile. Okungani kuhle kwezulu lakho sekulethe ubunzima kuzakhamizi kanye lezifuyo ngoba sekusobala ukuthi umnaka lo ngowendlala. Unkosikazi Sibone Okuhle Dube owesitezi phansi kwenduna uMathema uthi bathwele amagabha avuzayo. Ukhala njalo ngenhlanyelo ayiphiwe nguhulumende.
Inhlanyelo bakithi esayiphiwa nguhulumende ayimili, sesikhangelele ukuthi indlala. Inhlanyelo yakhona ngabona yayiyinhlanyelo endala. Thina lapha sithwele nzima, izinto zikhwelile, abantwana besikolo abafundi, asenelisi ukuthenga amabhuku, asenelisi ukwenza lutho. Sesikhangelele nje ukuzifela. Alubana uhulumende uthatha amanyathelo ngathi ananzelela ukuthi singabantu, ananzelela ilungelo lomuntu ukuthi ulelungelo lokuthi adle aphile.
Esinye isakhamuzi esitezi unkosikazi Thandiwe Sibanda uthi isimo sendlala lesi sesisibi kakhulu njalo abantwana abafundayo balakho ukutshiya isikolo nxa uhulumente engathathanga amanyathelo.
Intengo yezimoto ikhwele kakhulu, asisakwazi kathi sithini ngoba vele akusahambeki. Khonapho ukuthi uthi ukudla kwakhona uza kuthenga ngani, le mali yakhona ayikho. Lakho sekudula lokhana wokuthi akusathengeki. Nxa i-50 kg yempuphu mnani labantwana abangu-10 i-$50 ngiyidla kangaki? Abantwana kuhlala phansi ngoba bayabulala liphango esikolo bakuwa.
Uhulumende kubikwa segqume njalo inani labantu abaphiwa umumbu osekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi zemaphandleni. Umnumzana Gabriel Moyo oemawani uthi impilo emaphandleni sinzima kakhulu.
Abarhola umumbu bayaqunywa, bequnywa kunjalo bayebalamba. Uhulumende uthi yena akasela mali, uthi yena akasela mali yokuthi khona ingabe sakwanisa abantu bonke labo. Simo idlala ikhona kakhulu, lezulu kalini konke, hhayi idlala ikhona. Abantu bayalamba mani, abantu bayakhala konke okungabe kuyayenzakala lapha. Akula nto enhle right. Asikwazi abantu bayangena ngaphi nxa sebequnywa emunjini bengasazi ukuthi khona kuyahamba kuthini kumbe bazaphila njani labo bantu.
Umnotho wakuleli uqhubekela phambili ubhidlika loba nje uhulumende sithukuzalunga. Umnumzana Austin Vodloza Sibanda wethesa ibandla leZANU-PF umlando wokubhidliza umnotho welizwe.
Imashona lento ekade iyiland yokulima umumbu esumele siwudle izwe lonke. Angithi iMatebeleland indawo yokufuya inkomo sidla inyama ingapheli. Labo liyibhikise weSinkiseni lapho kade kuthwakwa khona inyama emagabheni kwavalwa. Konke lokhu kwenziwe izandla, asibe nabakhokheli abaqondile, hhayi ababusa abantu. Umuntu kabuswa, uyakhokhelwa.
Kusenjalo abasolo ababili abetheswa umlando kubangela umonakalo ngesikhathi kulokutshengisela elizweni kuvike edluleyo basazohlala entolongweni okwesikhatshana. Ukuthweniswa kwecala likankanyiso Ncube wabekumele uqale izolo sekuzaqala ngolwesibili ngoba umantu omthonisayo ubengekho. Uncube wetheswa umlando kulumathisa amathaya emota ngomlilo evala umgwaqo phambi kwesikolo seSenondo Primary. Omunye njalo ukukhanya kwenkosi Mkandla yena oyetheswa umlando kubhidliza amafasteli lebhakane emahofisini ebandla leZANU-PF edolobheni leGwanda uthonisiwe izolo njalo umantshi uNomagugu Swanda uthe aphenduka emthethwandaba mhlazi inhlanu kuhlolanja lapho ezethula khona isinqumo sakhe. Bobabili bamelwe ligqwetha uMnumzana Mehluli Dube owezimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 lisizosiphuma ngapha eWashington DC. Singakangeni kuhlandla elilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Melika usevule inhlangothi ebesezilenyanga lamalanga ambalwa zivaliwe. Umongameli Donald Trump esithi ufuna idale leCongress limnike imali yokwakha umduli emngceleni wakwele Melika leMexico lapho athi kungena khona abantu abaningi bokuza kungekho emthethweni. Uhulumende lo uvulwe okwamaviki amathathu. UTrump uthi uzavala njalo inhlangothi zikahulumende nxa enganikwanga imali yokwakha umduli edlula amabhiliyoni amahlanu amadola, $5.6 billion. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani zilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lesikhulumi senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa icansi e-Sexual Rights Center, uMnumzana Mojalifa Mogwele. UMogwele uthi abesifazane abaningi abathengisa ucansi badlwenguliwe ngamasotsha ngemva kokuthengisela okwenzakale ngeviki edluleyo. Okwakuqala Mnumzana, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga msakazi. Ngiyabonga msakazi. Njengoba usithi ukuthi ukubothwa lokutshaywa kwabantu eqinisweni kuyayenza ukuthi laba abaphila ngokuthengisa umzimba, especially laba abaphila bethengisa besemgwaqweni, baphume kubhizimusi ngoba kuzamele bangabi khona emgwaqweni ngaleso sikhathi bona kumele badinge imali. Kuke kwabonakala ukuthi amabutho abekhupha abantu ezitaladeni njalo emadolobheni phakathi batshethi bahambe ezindlini, especially nxa ilanga selitshona. So uthi ukuthi laba kade besebenzela emgwaqweni labo besiba affected. Kodwa eqinisweni engingakutho kubalaleli bakho ukuthi kuke kwaba sibili labaningi omama abathengisa umzimba abafikile enhlanganisweni yethu bezomangala ukuthi badlwenguliwe kumbe babanjwe ngodlakela ngabebutho, balala labo bengavumelananga, bebathola besemgwaqweni bethengisa umzimba.
Baningi okunganani abayehlelwe ludubo lo?
Sikhuluma nje namuhla msakazi, ngike ngahlangana labaliqhuku abangafika isithupha abakade belamanxeba okutshaywa, bekhanya sibili imvivinya le lapho abavuvuke khona, bebika lokuthi sebetshayiwe benjalo, basuke babanjwa ngodlakela kwayiwa ecansini bengavumelananga labebutho laba abayisithupha lamhla bafikile ukuze bazobeka amacala wona lawo kunhlanganiso yethu.
Manje bedlengulwa kunjalo bekusetshenziswa na amakhondo Thando.
Usizi ilona lolu ukuthi ke abebutho labo akade behlomile begqoke lezembatho zomsebenzi badlwe ngulomama abazisebenzela bethengisa ukucansi bengasebenzisanga amakhondomu ukuthi bazivikele bona njalo bazivikele labo mama emkhuhlaneni etholakala ethelelwana ngozocansi.
Manje njengenhlanganiso lizathatha nyathelo bani?
Okokuqala ukuthi sikhulume sibili kuzwakale ukuthi senzo esinjalo kasivunyelwa njalo kasila ndawo elizweni lakithi njalo ngalezi insuku esesiphila kuzo. Akula muntu okumele ayenze konoko komunye umuntu. Okwesibili sithe khona sisafisa ukuthi umphakathi abekwazi. Ngakho sivizile le ntatheli zindaba ezikhona apha koBulawayo bazozikhulumela labo mama laba bazizwele emlonyeni yabo befakaza ukuthi baphathwe njani njalo kuhambe njani ukwenzela ukuthi kungabi yindaba nje ekhulunywa yithi thina abemahofisini ikanti bazikhulumele bazitshelelele umsakazi. Sifisa ukuthi laba amaphephandaba labo emsakazi bayithathe indaba le bayisasaze ukuze abantu babekwazi ukuthi ibutho lakithi kalisebenzi nje kuphele ukuvukela ilizwe kodwa lulokuona lakho elikwenzayo emphakathini. Okwesithathu esikwenzileyo ukuzama ukuphathisa omama laba abalimele labadlengi weyo ukuthi sibasize bagijime bayayithola bayehlolwa kwezempilakahle ukuthi akunamkhuhlane ngayo beyitholile njalo lalaba abalimele bathola ukwelatshwa. Okwesithathu okugcina sisakhuluma labameli bethu owathiwa ngesithiwa ngama-lawyers ukuthi yiphi indlela yiliphi elinye inyathelo esingalithatha phambili ukuze wonke umuntu athole ukusuthiseka ngendaba yonazi.
Manje inani labo singavali bona labo abayisithupha bakhona yini abanye eselibazwile abayehlelwe yisehlakalo esifanayo?
Ilizwe lonke jikelele baningi sesike sabona abanye besakaza bephuma la kulihlelo ezithiyeniwe bekhuluma belandisa ukuthi bazwe into efanayo. Ngakho kuyabonakala ukuthi kakwenzakalanga koBulawayo kuphela kodwa sesike sababona abanye bekhuluma ukuthi eHarare kwenzakele la kubo kutshengisa ukuthi njengoba ibutho beliphumile lisabalele bebevele bekhona amahlo ngandle bephakathi kwebutho akade besenza khonoku.
Hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga futhi ukuthi usinike ithuba njalo ngiyabonga lokuthi abalaleli bakho bakhona balalela lo msakazi wakho.
Loke ngumnumzana Mojalifa Mugwele isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa icansi e-Sexual Rights Center. Ebe sikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande omanje usithandekile Mhlanga usethulela ezabesifazana.
Yalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Magodo ngamahlanga isithatha amandla sehlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise elwela amalungelo abesifazana. Sicubungula ingxabangxoza eselizweni.
Amakhakhe engena wona atholakala amaphepha lawa ekuhamba namaphoyisa kathi sasengenela abantu ezindlini. Ayathaya abantu abatshela ukuthi khona ipolisa kalithaywa akuluthe emagroza lanxa usendlini lokho besingakukhangelanga ukuthi kwenzakale ngoba nxa amapholisa engena ezindlini zithaya abantu kodwa kasakubotshwe abantu aba-over 500 okuthiwayo babaluthayo khona laba abasezindlini sesizuza ukuthi baselane yikho kusibuhlungu kakhulu sekubana sesabantu lapho baqotshiwe ukuthi amapholisa ayekela abantu ukuthi badilize ezitolo baluthe ezitolo abesesiyangenela abathaya bonke abantu mahlayana.
Libe lomhlangano njengenhlanganiso ezizimele ezecollective khona ngapho koBulawayo.
Okuba umqoka kakhulu sidingi sikhuluma ngokuthi siyakhathazeka kakhulu ngodlakela langokwephulwa kwamalungelo oluntu nokwehluleka kwamapholisa lamasosha ukuthi alondoloze impilo zabantu ngempahla zabantu njengoba kuloshwe i-constitution. Sesikhuluma ngakho kakhulu. Izehlakalo esizinanzelela kakhulu eziqondane lawo mama ukuthi omama kathethi babasezindlini ngelanga kuvala imigwaqo phela ama-takers ngizabalisa amalokishi kakhulukazi aphatheka ngoba kwabuhlungu kabi ayeminyela ayemabuthweni layemagwegwe lapho owawuthela namakhandi endlentumbane owawuthela khona ama-takers engena ezindlini engena ezindlini amatheka lawo sana zethe magwegwe le part of iphele yandaba bawungela amanzi lawo abantu ezindlini so itheka singena nje endlini umumama ulamanzi ugesa ngani umntwana abantwana abaningi ba-affective labazali nabantu abaningi babulawa isifuba kathesi yikesa kunanzelelayo lokuthi khona khona ngathi sinxa amasotha ehambe ekhabe labapholisa lazo bekhabe izivalo bengena bechaya abantu omama yibo abahlukulekezayo kakhulu ngoba babukela abantu abo bechaya omama kwezindaba achayanga kodwa obaba 14 years abesilisa 14 years kusiya ku 60 years babakhitshwa phandle balawise phansi bachaye ngoba umntana akho luthile ngoba ukaluthanga uyachaya kuphela
ithe njengenhlanganiso esizimeleyo isehlakalo lesi sikhumbuza abantu eseground kodwa besixoxa lezinye ingcwethi ezicubungule zombusazwe ezifana lo mnumzana George Mkhwananzi besithi hayi lokhu kukhupha isisindo seground ngoba kukho kungafika lapha
umkhwananzi ngakutsho lokhu ngoba ulapho akhona kodwa mina personally ngoku-experiensa kwami silapha sengikhuluma ngento engiyibonile isenzakala ngisemagwegwe ngaphinde ngayibonakala ngahamba ngaqoqisana lalabo abanjani abathayiweyo and legugurawund ngiyibonile mina ngiyisa ngonekabathi so ngithi ngikho khona lokho sile okwenzakalayo umehluko nje yokuthi kathesi awungagonjolezela kwangikhethiwe e-ofisa le evale yonke into njana kulaa mntu othi hambise ebhalaphe kodwa ngahlaba abantu bathayiwe ezindlini ngikhuluma namhlanje besilomntwana umfana nje ole-15 years umfana lo uziphilisa ngokuthi yena uyahlabela usebuqembini lokuhlabela uchayo umlomo ngebhathanisi kwatyeka so nxa umkhwananzi sisawuhambelani ngesihluku segugurawundi angiisuke sinike isesdela nge-friday sahamba sibhakatshela izindawo zakhoqokisana labantu and then labo kunabazali khonapho njeugogo lo ade ngikhuluma ngayo ukuthi wena wabona abazukuzi akhe bechaywa wazibonela ngowakhe yena ukuthi wena abantwana isihluku lesi wathi ngizengakhumbula ngesikhathi segugurawundi kodwa ungananzelela asizange sithi khona kunjengegugurawundi sithe kwendlulwa igugurawundi kuzehlakalo zezimbabwe zokuthatha imizibhendeni fonsay only sephasi by igugurawundi so asukuthi sithe sukuyigugurawundi ngoba hayi igugurawundi siyakwazi ayenzakala njani izindlehlakalo zakhona ziyahambelana
ugogo lwana ubefanisela ukuthi abesithini amasosha ukuthi abekhuluma ngesishona like lezwa ukuthi ulimi lapha lungabe lalo lungena ukuthi abantu bahlukuluzwa ngolimi abangalwaziyo
yakukhona sibili ngoba ungakhangela sobulawayo sokulokuhlangana kwakwemhlobo abanye abavele besikhuluma isitshona bebesizisa kancane isitshona bebesi isitshona sangikhona sigifu kasizwakali asisolisana abasidayileyo abadala umhlisiwa isitshona sakhona kasizwakali ngendlela eyiso andsiyabesifas asizwakali ngendlela eyiso sowasikhuluma ngakuthi and kunzima ukuthi lalo isitho uphendule khona lapho ngesitshona sanele khulunywa ngesitshona ikakhulukazi and isitshona sakhona siyo i-common shona lan esidala umuntu lapho kwabulawayo ngoba abanye ade sithungane banika abanye besizinini bekhuluma ngabazaziyoisonene
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo izwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa.
Siyana naye kwaminze kumujawela niwe siyana naye usibalela usiwakhona songitshela le nto ongitshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi siyana naye usibalela usiwakhona songitshela le nto ongitshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi siyana naye uthi mina ngihlukane nentombi yakhouyala kanjani siyana naye ubuntombi bayaliwa siyana naye uthi kimi mina ngihlukane nentombi yakho ngizoyala kanjani ubuntombi bayaliwa ngikhalela usuka khona songitshela le nto ongitshela yona angibuzwa Siyana naye uzalena lapho suka khona songitshela le nto ongitshela yona angibuzwa futhi awuphinde futhi siyana naye
lo ke ngu-Oliver Mtukudzi lo jabalala rhythm sidilala ngokuthula Oliver Mtukudzi sisikhangele ngamafutshane ke indaba ezikhokela lamhlanje abantu abaningi bavelelisa umoyi uOliver Mtukudzi eHarare. Sebelamba kakhulu ke abantu esabeleni sematoleni sabo. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngoKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.